sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 15 kuMfumfu 2023 ngokhiphs dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Hamas is a terrorist group. It's on the agenda to destroy the state of Israel and to murder Jews.
Ele Israel lilungiselela ukuhlasela iHamas eGaza Strip. Ele Melika City kubi kakhulu okusanda kwenzakala kwele Israel.
Akumelanga indlini ngoba yena vele bavele bathatha ilizwe labanikazi. Into ekhona kababisile ilizwe kubanikazi bakhe. Bekisele iPalestine kuye ibe yiPalestine yezwele likhona kudala.
Abakholo lesiMoslem bathi ele Israel yilo elihlokoza iHamas. Zalethulela ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ele Israel selilungiselele ukuhlasela eGaza Strip lapho eselitshele bonke abantu kwenye ingxenye yalendawo ukuba besuke ngoba lizangena ePalestine ngamandla amangalisayo ukwenzela ukubulala bonke abadlelana leHamas. Kodwa abokholo lwesiMoslem bathi kumele ele Israel limise impi le ngoba kulakho ukuba ele Iran lamanye amazwe angenele empini le. Ibutho lakwele Israel selihlomela phelela lajama emngceleni weGaza Strip limelele ukunikwa imvumo ngumkhokheli wabo umnumzana Benjamin Netanyahu ukuba lihlasele iHamas. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abezindaba abeReuters babika ukuba sekubulewe abantu abafika phose inkulungwane ezintathu lengxenye 3400 eGaza. Kuthi kwele Israel sebefika phose inkulungwane lengxenye 1400. Ele Melika selithume umnumzana Anthony Blinken ukuhlangothi kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe ukuba ethekelele amanye amazwe abakholo lwesiMuslim akuqela ele Saudi Arabia, Egypt lamanye. UBlinken uthi kubi okwenziwe yiHamas kwele Israel.
Hamas is not representative of the Palestinian people or their legitimate aspirations for the future. Hamas is a terrorist group. Its only agenda is to destroy the state of Israel and to murder Jews. And it's important that the entire world see it as such.
Wele Melika umongameli Joseph Biden lai uti basekela ele Israel empini le. Kodwa uPrince Faisal bin Farhan okuhlangothi lukahulumende wakwele Saudi Arabia olubona ngokudlelana lamanye amazwe uti kumele ele Israel limise impi le ngoba kulakho ukuthi kufe abantu abaningi empini le.
We need to work together to find a way out of the cycle of violence. This is something that we really, really need to focus on. Without a concerted effort to end this constant return to violence, it will always be the civilians that suffer first. It will always be civilians on both sides that end up paying the price.
Ele Zimbabwe lithi kumele ele Israel likhumisane umlotha leHamas ngoba impi le kayilunganga. Abakholo lwesiMoslem abahlala kwele Zimbabwe bathi ele Israel lokhweba okwenza ukuba lihlaselwe iHamas. USheikh Balayel Gwenzi ulombonolo.
Ngithi ngumoya omubi okufuna ukungenela abantu beGaza abazihlalele elizweni labo ngoba bona ale Israel yibo abathatha ilizwe labanikazi.
Ubona ngani pho kumele kwenziweni? Israel akumelanga ingene khona ngale.
Akumelanga ingene ngoba yena vele bathatha ilizwe labanikazi. Into ekhona kababisile ilizwe kubanikazi bakhe. Bekisele iPalestine kuye ibe yiPalestine yezwele likhona kudala. Bona ma befuna ilizwe ma kuyukuthi bevumelana lakho babanike iphatha eyavumelana ne-United Nations bethatha iphatha yona leyanezwele yaziwa United Nations ekunephe ye-United Nations.
Kodwa kungenzakala khonokho?
Akabasebe bavuma ngoba bona amajuda ababevele bengabantu ababehluleka ukulalela amaprofit abo. So akuyenzi ukuthi belalele kakhulu.
Kuyini ongakutshela umhlaba wonke jikelele ngempilo?
Hayi, mina into engayikhuluma ukuthi into yinto embi kakhulu, hayi so into ejabulisayo, so into ethokozisayo. Kodwa lokho okwenziwa ngama-Israyeli lokho kathesi, hayi lo moya omubi sibili, kusathane sibili okungenziwa.
Sizwa kuthiwa-ke i-Iran layo ithi nxa kungaqhubekela phambili iyagcina ingenela empini leyi, pho kuyaphumani khonapho?
Hayi, kuyabe sekuyi-foreign policy yabo njengelizwe, but esikhangele ukuhlalisana kwethu njengabantu thina sifuna ukuthula kuphela ukuthi abantu behlalisane kuhle, kungena kubandlululana, kungena kukhethana ukuthi lana ngokholo luphi, kumbelana ngolimi luphi, kumbelana ngokuhlala ngaphi uvela ngayo. Into eqakathekileyo ngokuthi abantu kumele bengathathelani amalungelo, kumele bengathathelani umhlabathi.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi abantu abedlula isigidi 1.3 million kabasela ndawo yokuhlala eGaza Strip kulandela ukubhomba okwenziwa ngele Israel. Namhla idolobho lakobulawayo belithakazelela iminyaka engamathumi ayisitshiyagalombili 80 lapho okumenyezelwa khona ukuthi sokulidolobho elikhulu eZimbabwe. Bekulenkonzo yokuthakazelela usuku lolu kubandla lokholo le-Presbyterian Church. U-Ezra Jesus Panda usethulela lolo daba.
Umeya wakobulawayo lamakhansela akhe kunye leziphathamandla zaleli dolobho bahlanganelela abazalwane baleli bandla okukhonza khona uColtant labahlali bakobulawayo bethandazela leli dolobho. Umnumzana David Coltant uthe leli dolobho belingananzwa okwesikhathi eside.
It has been neglected.
Into eziningi zifile, izititshi ziyadubuka, amanzi ayaswelakala, emgwaqo ifile. Kulo msebenzi omkhulu okumele wenziwe la. Eyiseyiminyaka njengedolobho elikhulu.
Isikhulumeli sedolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaza okuningi ngombuthano lo.
Namhlanje yilanga lokuthokozela ubulawayo lapha esiba le 8 years as a city. Ngoba ubulawayo as a city was declared on the 4th of November 1943. Every year ngo-4 November kumbe isande eduzane lo-4 November siyahamba lapha akhonza khona. Sifike sikhonze njengabantu bakobulawayo. Sihamba lama-councillors ethu, sihambe lama-dignitaries, ama-stakeholders, sifike siyenze inkonzo labantu abavele bekhonza khonapho.
USenator Mori Mpofu omele ibandla le-ZANU-PF kuleli dolobho uthe kuqakathekile ukuthi abantu bonke babambane basekele inhlelo zakaColtant ukuze ubulawayo athuthuke.
Ibulawayo imele ibe clean, ibulawayo imele ibuyele ukuba yisithi. Kathesi aso sithi inkomponi imele ibe clean. Endalikho idolobho teliklini ukudlula ibulawayo. So thina we are backing umeya lo osibizayo okwazi ukuthi singabanye bakhe. Uvela kuphi iparty kakutsholoto. Nxa kuba ngosethu khuluma ngani. Nxa kuba ngomeya ngikhuluma ngaye. So we have to work together to shape the ibulawayo ourselves with our mayor.
Idolobho lakobulawayo laziwa njengesigodlo senkosi. Omunye wenzalo kaNobhengula umntwana Peter Zwide Khumalo uchaza ngobulawayo.
Abelungu bathatha lesisigodlo bacanda imigwaqo yalesisigodlo ngemikhonto yamaNdebele. Ngakho yindawo yamaNdebele njalo izike ngamasiko amaNdebele. Bathe ngemva kwamachumi ayisishiyangalombili yeminyaka edlulayo bathi leli dolobho selifanele lithuthuke libe phezulu libe kuzinga elingaphezulu kwamanye amadolobho amancane. Ngakho bamemezela ukuthi ibulawayo ngesilungu isiyisithi.
Kusenjalo amakhansila ukuthi wasexotshiwe kulandela ukubizwa kwawo ngumnumzana Sengezo Jabangu lawo ebekhona kulinkozo. Umsekeli kameya wakobulawayo ukhansila Donaldson Mabutho uthe bazaqhubeka besebenza inhlelo zikazulu kuphela kuze kulungise udaba lwabo.
Asisebenzi chisi. We continue to work ngapha kuma communities lapho esakhethwa khona, but for now sizoxoxisana ke nobukhokheli obuthunyezwe ukuvela phezulu ngokuthi ke ku-disengagement ikuphi esiyabe sikwenza ikuphi esiyabe singakwenza, but ngibona ke kuyinto elungileyo to express our dissatisfaction.
Ukhansila Meli Moyo laye wakhitshwa kodwa uthi isizathu sokuthathelwa intambo zakhe kasazi.
I personally angeze ukuthi isizathu sokuthi sibizwe ngomuntu just an individual ukuthi sesirikhonjwe kuhamba njani. Ngokuthi izakhamizi ezingaba-22 enkulumane zathemba umfana zathuma umfana ekhansilini ebamele. And it is that mandate esikhera. So ngingazi ukuthi khona kuhamba njani, but futhi kucace kuba forward ukuthi you see thina asifakatshanga ngokobulawayo. We're born by Bulawayo, raised by Bulawayo.
Idolobho lakobulawayo belisaziwa ngokuhlanzeka, ukuthula, amafektari lokuthunqa kwentuthu, kodwa konke lokhu sokucitshile. UColtant uzalivusa na? Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Abezindaba abeReuters babika ukuthi iRussia liqhubekela phambili lihlasela amadolobho esabelweni seDonetsk. ELeSouth Africa selisuse abanye abakubutho abasebenzela kweleDemocratic Republic of Congo ukuthiwa badlengula abesifazana. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Siyasizwe ezokholo lwesiKristu silontukwamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontukwamela inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngesikhathi esedluleyo sihlangana izihlobo zenkosi ezithandekayo sakhuthazana ubana insuku zonke okusakwamalanga sibongeni isipho sokuphila ngoba nasiziphilisi thina siphiliswa ngulowo olamandla kulathi. Simbongeke uNkulunkulu ngaso isipho sokuphila okwanamhlanje. Ngizathi siqhubekele phambili encwadini esayibalayo kaJohane 11 uvesi ngu-21 kusiya ku-23. Kulabo abayikhuthayo ngizafunda nje ngokukhawuleza. Kuvesi 21 kufundeka kanje, wayesethi uMatha kuJesu, Nkosi, uma ubukhona umnewethu ungayingafanga. Vesi 22, kepha ngiyazi nakalokho ukuthi nokuba yini ongakucela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uza kukunika khona. 23, uJesu wathi kuye, umnewenu uza kuvuka. Sigcine sikhuluma ngokuthi baningi abantu esingathatha uLazaro simfananise lemizi sihlala kuyo, ukuthi abantu bathi baphila kade vele kuphila inyama, umoya kawusekho, lemizi yabo baze bazigqaje ngayo ngenxa yokuthi ubuntu abusekho sokufana nje lokuthi bazihlalela enxiweni lwezikhova. Namhlanje ngithanda ukuthi ke siqhelise ingqondo zethu kuleli lizwi, ke sibone ukubana singakhangela ukuthi kambe lona ilizwe lakithi umbe isigodi, umbe isiqinti, umbe idolobho labe sihlala khona kuyaphilwa yini. Baningi oMatha labo Maria esihlangana labo bekhala ngalokhu ngalokhu. Abantu bakhala ngazo zonke izinto, bakhala ngemisebenzi, bakhala ngalokhu langalokhu, baze bakhale langobuntu obukhangelelwe ukubana bube sebantwini. Yikho ke uMatha ethi kuJesu, aluba Jesu bukhona lelizwe lakithi ngabe kalisiko, ayisilo leli esilibona likho. Uthi uMatha, nxa uJesu ekhona izinto zonke ziyaqonda. Manje pho-ke udubo yikuthi lalabo okumele bakhangele izigodi leziqinti kanye lelizwe lakithi abanye lo Jesu lowo kabamazi. Yikho ubona abanye balolunya balenhliziyo ezilukhuni. UMatha loMaria bayakhumbula uJesu ngoba uJesu wayelothando, uJesu wayelozwelo, uJesu wayezwisisa ukuhlupheka lokudubeka kwabantu. Yikho ababizanga umpristi, ababizanga umbishophi, ababizanga kumbe omkhulu webandla thize, babiza uJesu uqobo lwakhe ngobana uJesu luthando, uJesu uyazwela, uJesu uyanakekela. Kanti ke bakhona ke abantu okumele ukuthi ngabe yibabenza zona lezo zinto emphakathini bazehlulekela ngobana lo Jesu esikhuluma ngaye vele kabamazi. Bathi ke kwesinye isikhathi baze bathelela abantu ulaka lokungahlaliseki, uzwe bekhuluma izinto ezaziwayo ezisobala ukubana kayisizo zinto eziphilisa abantu. Inhliziyo zabo kazilathando, zomile. Ilizwe lakithi lonakele, izinto azihambi kuhle. Kubuhlungu ukulalela lokuzwa inkulumo eziphuma emlonyeni yabanye abantu, abanye kumele babe ngabakhulu belizwe, abakhokheli, kodwa kabalazwelo inqebo beziphilisa bekholisa kabalalo uthando lokufisela uLazaro ukubana bavuke baphile labo. Asiceleni izinto ezizasiphilisa, asiceleni izinto ezatshengiswa ukubana siyisizwe esimesabayo uNkulunkulu. Labo abangamesabiyo wokhoyo, asikhulekeni Baba, sikhulekela labo abasiphetheyo ubana babe lothando, bavuse lalabo asebephila emanxiweni. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Sike sizwe ke ukuthi uDaboga Ncube usiphatheleni kwezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama nguDaboga Ncube. Namuhla sixoxa lomnumzana Mthabisi Ngwenya ofundisa abantwana labantu abadala abangezwayo endlebeni i-sign language echolocho. Ulephupho lokuqala isikolo esiphathisa abangezwayo endlebeni laba. UNgwenya usebenza esibhedlela secholocho district hospital ephathisa abantu abalobugoga obuchiyeneyo.
Indawo le yindawo esemakhaya, so isemakhaya inje akula school of sign language, even isikolo sibilizini zama primary. So engikwenzayo ngiya identify abantwana abadinga isign language emakhaya, ngaba identify ke sengi kufisa ukuthi ngibe le program labo, kodwa bakhona abanye esingike ngaqalisa vele ukuba trainer i-sign language. Sengathola isikhathi ngibe labo ngiba training, lokho ngikhipha lana ama homegrown signs ngifaka ama national signs akustandard.
Cholosho lapha banengini abantu abangezwa endlebeni?
Yi abantu bakhona banengi, bachaphakele nje ngecholocho yonke. So okuluhlupho ukuthi i-database yabo yonke ube layo kawani, ngoba bagcwele indawo eziningi and of late bekungela muntu vele olendaba kangako lokuba kunakenzelela abantu laba echolocho.
Kuyini okukwenza ukuthi ube lo mfutho ukuthi ube uzinikele emsebenzini ukuthi uphathise abantu abangezwa endlebeni la?
Okwangenza ngaba lo mfutho ukuthi sibili ngiyefunda ukukhuluma ulimi lwabo ukuthi mina ngisebenza vele ku-Ministry of Health ku-Department of Rehabilitation esikhangela khona abantu abagogekileyo ukugoga bonke ngobuchiyana. So ngananzelela ukuthi emsebenzini bonke laba abanye bugoga obuchiyeneyo siba lendlela yokubancedisa, kungaba yikube lula ukuthi bebe ngcono kumbe ukubadingela into zokusebenzisa lokho esidinga ama-assistive devices. Kodwa nxa sekubuya kulaba abangezwayo endlebeni akula lutho esibenzelana sephambi ukubakhangela nje kuphela sisiwele kokwenza. So khona lokho yikho okwangenza ukuthi ngibe le ntshukuntshu yokuthi ngiyefunda lololu limi lwabo ukuze ngingenelise ukuthi ngibancedise.
Kungavuma kuhle kuhle iphupho lakho ngelokuthi ube usenza njani?
Nxa kungavuma kuhle iphupho lami lona ngelokuthi etholotho lapha kube lesikolo esizabe sifundisa bona laba bantu ulimi lololo lwe-sign language. And siyabe sikhangela isikolo lesi singafundisi bona kuphela, kodwa labantu abahlala labo emakhaya sibafundise. Then singabafundisi ulimi lwabo, sifundise labantu emakhaya ulimi. Isikolo lesi siphinde sikwenze ukuthi sibafundise imisebenzi yezandla. So yikho engikukhangeleleyo nxa kungabe uhambe kuhle.
Abantu laba abangezwayo endlebeni sikhangela ikakhulu emakhaya, ubona bengani bayabandlululwa na kumbe bayamukelwa ngabazali kwesinye isikhathi ngabantu nje abasendaweni?
Angeke ngisho ukuthi bayabandlululwa, ngoba nxa bekhona abantu babe belawo nje esigabeni ababanineli khatshana, kodwa ngababaniki ithuba elilinganayo lalaba abanye. Amathuba wonke nje sesibalive indawo okuya ezikolo lawo kusebenza nje, ngabathole amathuba alinganayo. Abantu babe bekwazi nje ukuthi hayi lapha kulobani. Nxa bethe bamnanzelela zathola ukuthi ngakhula mbijana ngengumfana sesebusinkulu, kodwa wayebengaphiwanga amathuba okuthi afunde laye njengabo bonke abanye.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loMthabisi Ngwenya ofundisa abangezwayo endlebeni i-sign language echolocho. UMthabisi usebenzela esibhedlela secholocho district hospital, kodwa uphathisa abangezwayo endlebeni nxa engekho emsebenzini. asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube, ube lobusuku obuhle. Wezemidlalo intathele izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League.
Iqembu leHollanders libe ngujikile obhanqa 0-0 leqembu elihlezi emsileni leCranbourne Bullets namhla enkundleni eBarber Fields. Limpumela itsho ukuba ibhoso isitshiwa ngemiklomelo eyi-9-2 liqembu elihlezi phezu kwengalane lenkezi Platinum Stars, lona elemiklomelo ngamashumi amahlanu lane 54 kusithi leHollanders lemiklomelo ngamashumi amane lesithupha 46. Iqembu leHollanders likhuthe lombekwa namuhla njalo okhuthileyo nginozinti Ariel Sibanda ngehlandla lakuqala lomdlalo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leCAPS United litshaye leShesham nge-1-0 ngaseNational Sports Stadium, kuthi eleTriangle linqobe leHwange nge-1-0 ngaseKipo. Iqembu leCAPS United likhuphukela adlala endaweni yeshumi le miklomelo ngamashumi amathathu lantathu ngokunqoba elikwenze namhla, okuyimpumelelo ethuthukisa amathuba lokusinda ekugunyulweni kwisigaba saphezulu ekupheleni kwemidlalo yalonyaka. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe leMalawi yilo eliphakamise inkezo yeCOSAFA ngemva kokunqoba elikwenzele eZambia nge-2-1 namhla emini. Iqembu leMozambique yilo eliphutshe elisendaweni yesithathu ngemva kokunqoba elikwenzele eZimbabwe nge-2-0. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo uJoy Luphahla owayengumdlali weqembu labesilisa elimela ilizwe elama-Warriors uthi baningi abadlali abalaziyo ibhola emaphandleni kodwa kabaphiwa amathuba. UJoseph Njanji usipha njalo lolu daba.
Luphahla uthi baningi abadlali abangatholakala emaphandleni nxa kungaqhutshwa inhlelo zokubadinga emaphandleni, kuphinde njalo kube labaqeqetshi abalesibindi sokusebenza labo.
I think emakhaya talent liningi kakhulu, ikuthi nje kuphela asiziniki isikhathi sokuthi siphume phandle. So I think uma kungayenzwa more clinics ema we can find a lot of amateurs abantu labantu abantu go polished abaza kuya lapha bekunikeza something. I'm sure ukuthi one or two players of course as the best attended, but yena lo uyabe khona yobothi lapha we can polish this diamond by ningakhulu bafuna nje ukuthi opportunity thina saba le lucky lati ukuthi kulomuntu wayezidlulela ngena ama opportunities abuya njalo.
Uluphahla ubonwe ngumdlali oludumo osengumqeqetshi uMatinda Ndlovu edlala kibo ekhaya eCholojo, njalo ngemva kwalokho ucinise buye kobulawayo wazodlalela amaqembu abalisa ele Corrugated ele Zimbabwe Saints kanye le Highlanders phambilini kokuthi ayedlala elizweni leCyprus. Uthi kuqakathekile ukuba abaqeqetshi kanye labalandeli babekezelele abadlali laba ababe bethethwe emaphandleni.
I patience that depend patience also and you abona like isithi kwalendazi lapho kule postnight kula machine bafana bakwazi bathi bangathola ukuthi bay polish abe khona ngoba ngapha abantu abala patience kakhulu abantu ngokwabo bona ba of course baye be lokho isithi kithi eh liphahla kathi wayilinga ingale ngabona umfana ikhezi lapha and uyabona ma usiyathatha umfana lana he needs time to be polished yabona. Of course bakhona labana abale rare talent ukuthi ngakwazi umthathe fike hlengeni, but labana baye babefuna isikhathe isikhathi thina sisiphiwe, but at the end of the day aso excuse.
Uluphahla uthi umsebenzi wokuqeqetsha kawufuni amagwala njalo udinga abaqeqetsha abangayisabi ukusolwa.
And I believe that pressure brings out the best in a person. Ngoba kungaba lama critics ngihamba endlini and look at those critics ukuthi ziyangiyakha, ngoba abantu abaphoka ukucriticize bengafuni ukuyakha. Kwamanye ama critics ayakha, amanye of course bayawonta lapha kulanto engayifunda. Sometimes service sense ukuthi amanye ama critics abo build as a man ikusasa sifuna in football, ngoba if singasafundi from ama critics then you cannot grow as a person. But the pressure ningi kakhulu as kodwa thina as coaches as leaders and as teams that abafana ukuthi that is under pressure.
Uluphahla uke wadlala njalo la kwele South Africa lapho adlalele khona iSupersport kanye le Platinum Stars. Ekuphendikeni kwakhe eZimbabwe udlalele iHighlanders, iCAPS United kanye leCholocho Football Club, kwathi ngemva kwalokho uqale uqeqetsha lokusebenza lamaqembu abalisa ele Border Strikers, ele Tel 1 kanye lele Golden Eagles engakabuyeli kuqembu leHighlanders. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwezomculo lamhla lo Jay-Z Marabini.
salibonani lonke lengendawo ngendawo lapha lukhona uJazz Maramini lo okhulumayo. Ngithanda ukuthi ngithi ngiyajabula kakhulu ngaleli thuba elitholileyo for the first time ukuthi khona iband yami iyedlala ama-shows kwalaseNgilandi e-UK kuyonale inyanga ezayo ekaNovember wonke kuze kuye kuthi ekuqaliseni kukaDisemba sikhonale. Ngithanda ukubonga kakhulu iShanya Events, ngibonge kakhulu Mr. Farai, ngibonge bonke abalandeli abathanda uJazz Maramini abenze kuze kufike leli thuba ukuthi ngithole ithuba elihle kangaka ukuthi ngiyedlala umculo wami omangalisayo phesheya kwezilwandle. So silamalungiselelo amahle kakhulu esiwenzayo, iband is ready, wonke umuntu nje hayi sijabula kakhulu, sijabule kakhulu ngaleli thuba. Ngakho-ke hhayi abantu ababuye bonke eLondon abaphelele khona kula ma-shows esiwalandayo khona ngale, abantu abakhangele ebulenjini babuke babone ukuthi silani sibaphathele khona. So ngakho-ke hhayi si-ready lapha njengebhendi. Bonke abantu nje hhayi abahlale belungile lapho bethenga izicathulo ezintsha ukuze bagide kube mnandi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke abantu abake befona, abanye bedinga amatikethi, abanye bekhuluma bebuza kakhulu ngoba kungokokuqala ukuthi khona upromoter waseZimbabwe athathe umculi kwelakithi ngapha emathebeleni lakoBulawayo. So silungiselela isho enkulu kakhulu, silabo Fred Gwala, silabo Aganyabinde, silabo Tsedi Malaika, kuzabe kumnandi kakhulu, wonke umuntu kaphelele khona kuyonalinyanga ezayo, kuzabe kumnandi kakhulu. Ngiyabonga Jazz Maramini one time.
Iminyaka isihambile bo, wena ungabuye ekhaya. Nabuya ngicabanga na, wena la ukhona. Phela wena ulubambo lwami, thina sofa silahlale. Phela wena ulubambo lwami, thina sofa silahlale.
Siyabonga kakhulu ke Jazz Maramini, sikufisela inhlanhla jahala ekhaya. Singagqiba uhlelo lwethu lwamhlanje othi sikhangele besilazo. Ele Israel selilungiselela ukuhlasela iHamas eGaza Strip. Ele Melika sithi kubi kakhulu okusanda kwenzakala kwele Israel. Abakholo lesiMoslem bathi ele Israel yilo elihlokoza iHamas. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesa umthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka.